Ngiyabonga thandekile ngombuzo lowo oqhakathike kangaka. Nxa sikhangela i-second wave, iqhakathike ukuthi sikhulume ngayo ngoba singaba ingozi enkulu ukudlula i-first wave. Njalo sesingachithekelwa impilo ukudlula lokho okwenzakala ku-first wave njengoba sikubona khathesi kwezinye indawo eziphesheya, America, lezi ndawo ezinjalo. I-second wave ibangelwa yilokho. Okokuqala, savala thina ama-lockdown, savulela abantu ukuthi kasihambeni siqhubekele ngempilo zethu. Ngakho sesiphumile phandle, sesiminyana njalo. So ukugcwalelana kwethu konkhwana lokuminyana kuyenza ukuthi kumemetheka kumbe i-spread e-coronavirus iyenzakale masinya. Bese kuqiniswa yilokho, i-behavior yethu kumbe ukuziphatha kwethu nxa sesiphumile phandle, abantu kabasanaki. Uyabona umuntu abegqokile nje imaski ifake esilevini, abanye kabasawagqoki lama maski. Abanye bawagqoka bengabona amapholisa kumbe nxa esengena kwenye ihofisi. Kodwa nxa ezibhodela nje ethawuni ekhudlana labantu esenzane sekhombini, umuntu uyake engelayo imaski. So i-behavior yethu siyenza ukuthi iqinisa ukumemetheka kwe-coronavirus. So i-second wave iyeza njalo iyeza ngamandla, ibamba kakhulu ngenxa yokuthi abantu sesivulelwe, i-lockdown isiyenziwe yabalula, sesihamba-hamba.
Siyananzelela ukuthi abantu batshona eziboraneni lakwezinye indawo lapho abaminyana khona bezama ukuziphilisa, bedinga abangelakho. Bengenzani kulezi ndawo ukuthi bengasondelelani kakhulu?
Ukuqala, indaba zokubuthana abantu bedinga amanzi ngike sasiqeda. Abantu bazayo kumele bathole amanzi, abantu kumele bahambe eziboraneni bayadinga amanzi. Singayekeli ukwenza njalo, siyagcina sesitshawa ngeminye imikhuhlane ebulalayo njalo, cholera, diarrhea, dysentery, singasahlanzeki emzini. Ngakho-ke kumele kuphunywe kuyedingwa amanzi ngenxa yokuthi kasilawo elizweni. Kobulawayo lapha nxa ngikhuluma amanzi ayahlupha kakhulu. Kodwa nje ngibuyela kundaba leyana e-behavior ukuthi nxa sesifikile endaweni ezikotshweni lapho esidinga khona amanzi, kungcono ukuthi singafika sihloniphe umthetho we-social distancing. Singaminyani kakhulu, singayenzi izikorona sikudlana kakhulu, siza memethekisa umkhuhlane we-coronavirus. So i-advice yami, ukugcina ama-sanitizer wethu singawayekethisi lapho esihamba khona. Isikotsho sibanjwa ngumuntu wonke, la uyafika ubamba. Kungcono nxa ule-sanitizer nje, ungabamba isikotsho usanitize izandla, ungabamba isikotsho usanitize izandla.